phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe olelo omunye wakhe kwele Botswana kumbe kwele South Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi, ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe esihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kwele Botswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamo entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini we-Odi phandle nje kweGaborone, omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe wamgqibela wamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezinye izehlakalo zithiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini. Abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post COVID-19 there have been a number of added problems.
Nibona ukuthi ngemva kwendaba ze COVID-19 kunengabantu ababhekane lakho ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ikakhulu kumphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi labo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bephosana ngamabalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini abetholakale selenye boyfriend kumbe ubaba yabesele girlfriend.
UMabena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona njalo labe izinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqoqquzeli kakhulu nxa sikhuma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labe izinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezalwane zeZimbabwe kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Ezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa but omunye yena usebona ingathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani kuli-girlfriend le-boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle ngoba kungela malume kumbe ubabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyikuthi yinto ehlala isenzeka isikhathi sonke ukwehlukana kuhle lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhanulwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ukufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulo dubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olugender based violence kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.